ibandla leZANU-PF lilungiselele ilanga ibandla leZANU-PF iteam kapresident ilungiselele kulamagqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana le team zabo zenzana hayi umsebenzi yenziwa sila kulanto yethu semuntu wonke ngoba kulungiselelo kanti nxa abantu beseza ikoti yeza decider yiyo emelile ukuthiwa ukuthi decide but kodwa phela amagqwetha phela kathiyi isizathu abasibonayo ukuthi lokwana kukhanyiswanga kuhle isikhathi sakhona sifika into yakhona ayifikanga kuhle kozokhonakwanamelele kubani lanxa umthetho ungasathanga walahlela kasala laphana kodwa ngezinye zezizathu abazibalayo ukuthi kucelele MDC basilele ngakhonapho bengakabuyi kuyo yona indikimba yendaba eyiyo emqoka yokuthi kanti laphana kwahamba njani laphana kwahamba njani ngendaweni zokuvotela
kodwa libona zani lizanqoba yini kudaba lolo ngalo kungangena sibili kutwaya ngayo
akula lutho labo gives isikhathi nje temetro of isikhathi kuphela kuqhuba isikhathi nje mbona ngani kodwa ke indaba lezi zisemakhoti gives kodwa isikhathi anti siyasithi thina akumelanga sibe sikhuluma ngazo kumele ukuthi umthetho siwunike isikhathi ukuthi ngoba kabe singathi akula lutho kuvuke kungala lutho kathi anje ababona abantu bezanu-PF babesazi ukuthi kwakhuluma ngani kodwa ke okuliqiniso ukuthi nxa ngikhangela nje hayi ngumnyama ongelampisi.